Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 Mpalakazi 2022 ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi endabeni zethu namhla.
So thina njenge Triple C sacala sikhuluma from the beginning ukuthi ama sanctions umela kitchu but mabe bone kuqakathekile ukuthi bayafake njengeAmerica. Hayi thina siyaphonga ukukhangela lathi sibona ukuthi uhamba njani.
Uhulumende weMelika izolo wethese indodana kaMongameli Emmerson Mnangagwa, uEmmerson Mnangagwa Jr. kanye lenkosikazi kaKhudakwa Shetagwirei, uSandra Mpunga, izijeziso zenotho esithi ababili laba benza imisebenzi yenkohlakalo, i-corruption.
So kuqakathekile kakhulu ukuthi amazwe, especially i-US, Africa, bekhulume kakhulu ngendlela i-climate change esi-affecta ngakhona. Kuphinde kubuye lama solutions.
Usuqalile umhlangano omkhulu kweMelika oyeUS Africa Leaders Summit owenzelwa esigodlweni selizwe leli eseWashington DC. Amalunga edale lePhalamende yeSouth Africa namhla avotele ukuthi kungasungulwa uhlelo lweimpeachment olungabangela ukuthi uMongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe axotshwe umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weMelika izolo wethese indodana kaMongameli Emmerson Mnangagwa, uEmmerson Mnangagwa Jr. kanye lonkosikazi kaKhudakwa Shetagwirei, uSandra Mpunga, izijeziso zenotho esithi ababili laba benza imisebenzi yenkohlakalo, i-corruption. Ugatsha lweMelika olukhangelane lemali olwe-US Treasury Department lwazise ukuthi uMnangagwa Jr. lomkaThagwirei bafakelwe izijeziso ndawonye lonqobile Magwizi Lubi Chimuka kanye lamankampani amabili alobudlelwano loThagwirei abalisa e-Fossil Agro le-Fossil Contracting. Izijeziso lezi zandulele umhlangano omkhulu phakathi kaMongameli weMelika uMnumzana Joseph Biden labakhokheli bamazwe ase-Africa olwe-US Africa Summit oqala namhla khonapha eWashington DC. UMongameli Mnangagwa yena kanxuswanga ngoba ungomunye wamalunga ezanu-PF afakelwa izijeziso zenotho yiMelika ibethesa umlando wokwephula amalungelo kaZulu. UKhudakwa Shetagwirei ongumkhokheli wenkampani yeSakunda njalo engumngane kaMongameli Mnangagwa yena wetheswe izijeziso kusikhatshana esedluleyo. EleMelika lazise njalo ukuthi selesule amabizo amanye amalunga ezanu-PF alitshumi lasikhombisa kuluhlu lwalo lwezijeziso abalisa uMnumzana Rugare Gumbo, Ignatius Chombo, Nicholas Koche labanye. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-CCC eMelika uMnumzana Tim Muringai.
I-America lokhu iqhubeka ngendaba yabo yama-sanctions. Thina, we have nothing to do with it. U-champion in chief, u-chamisa wakhuluma ngakho, wathi ama-sanctions umele ahambe, but i-America la ibone nganto kuqakathekile abakwenzayo.
Ithi njalo iMelika abantu laba baphatheke kumisebenzi yenkohlakalo esingathi yi-corruption. Okuludaba lani elihlala likhala ngalo ukuthi inkohlakalo ivelela kakhulu kuhulumende, lingathini ngalokho?
Hayi, njengoba ngikhulume kuqala laphana ngisithi mina iAmerika layo ifaka izijeziso after sebebona ukuthi inkohlakalo ihamba kanjani. So thina njenge-Triple C sacala sikhuluma from the beginning ukuthi ama-sanctions umele akhitshwe but mabe bone kuqakathekile ukuthi bayafake njengeAmerika. Hayi, thina siyaphonga ukukhangela lathi sibone ukuthi uhamba njani.
abezanu PF bona bathukuthele bathi izitsheziso lezi ziveza sobala ukuthi uhulumende weMelika akazimiselanga ukuvuselela ubudlelwano bakhe leZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Ba mina ngithi mina ma sifuna ukukhangela ukuthi izikonomi masikhangela ngendaba zeikonomi zamazwe wonke jikelela emhlabeni lapha bahamba through iAmelika noma kuyifinance, i-financial transactions, iNew York Stock Exchange. So ma iZimbabwe layo ifuna ukukonsidwa, kumele ikhangele ukuthi izijeziso lezi zivela ngaphi, kuye bangazilungisa njani. Thina asilandaba lakho lokhu siyi-CCC, ngoba thina sabatshela sathi kumele babone labo ukuthi bayihambisa njani indaba leyo, ukuthi balungise izinto okumele iAmelika ikhiphe izijeziso.
Yona iZimbabwe siyazi ukuthi iphakathi kwemizamo yokulungisa ubudlelwano bayo leMelika lamanye amazwe eyangentshonalanga esingathi ngama-Western countries. Ngemva kwezijeziso lezi, ubona iZimbabwe iqhubeka yini izama ukudlelana lamazwe la ikakhulu iMelika, kumbe la izahle ikhalale iqalise ukwenza okwayo?
Into ehluphayo kathesi mnumzana Nkomo ikuthi we are a small world. We are connected, interconnected amazwe wonke. Imali zonke la ma-financial transactions adlula through iAmelika. So ukuthi iZimbabwe layo izonde ithi siyenze izinto zayo, bawuzama khonokho since 2001 befakelwa izijeziso, akukasebenzi. Siyabona ukuthi kathesi sokuafekta labantu abathengisa amatamatisi ezitradeni eZimbabwe.
Umnumzana Tim Muringai isiphathamandla sebandla le-CCC khonapha eMelika. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma, yena osole kakhulu lezi zijeziso.
Iyamangalisa ukuthi ubone ilizwe le-America libuya lingenela endabeni zethu ngapha ngendlela enjalo. Ngoba mina bengibona engazathi lobo sokufanana nokuthi kona usungena emzini womuntu, ngoba wena mhlawumbe uzibona uleziqwanga ezokuthi uyakwazi ukungena lapho ufuna khona. Kukanti akumelanga kube yinto enjalo. Mina bengiqaundi kona babekhangele izinto ababezikhangele ezingakhonoko komhlabathi nokunye lobo. Kodwa ninasebeze kukhata njengokuthi kona kathi sebethethe unkosikazi katabhirele nomntana kamongameli babafaka khonapho. Lakhe kaneko abafuna ukujeziswa kuyini, njalo kunceda ngani, kusiza njani njengelizwe leZimbabwe. So kutshengisa nje ukuthi hayi abantu nje abafuna ukujengisela iziqhwala zabo phezu kwabanye abantu.
IMelika baba Chuma ithi abantu laba baphatheka kumisebenzi yenkohlakalo, yikho nje befakwe kuzijeziso lezi, ikakhulu kuthiwa badlelana lobaba uTagwirei. IMelika ethi ngumuntu okhohlakeleyo kakhulu.
Umnumzana uTagwirei siye sambona, ngiyabona ebeku-graduation ceremony eSolusi University, echasisa uhamba wakhe inkampani ubana yakuqala njani njalo ngowaphi umnyaka. Nxa ngake phambanisi ngiyabona wathi ngo-2001 ne-2003 ekhula waze wafaka indlu yakhe, wathengisa indlu yakhe ukuthi akhulisele ibhizinisi yakhe, wakhulekeya phambili. Mina bengicabanga ukuthi kona abantu abanjenge-America ekhuluma nge-democracy njalo lokuthi umuntu nxa ethiwa wona uwomile uqala ahanjiswe emthethwandaba andibana ukuthi yozoba yiwomile, but umuntu uyaprecharge lina afake kuhle phambi komthethwandaba. Pho bona nxabe ngiyakhuluma ngokuthi bona oTagwirei yabona labo unkosikazi wakhe labo bayenza i-corruption eyinto esingakayiboni thina lapha, ngoba even ama-courts ethu afike ngetawule ekhona efikayo yamtrya genezi yambamba ukuthi yenze ulutho olubi.
Ungathi izijeziso lezo kwengezwa kwazo kuchiya imizamo yeZimbabwe leMelika zokuthi zivuselele ubudlelwano ingapi?
iyalimaza kakhulu sibili ngoba angiyabona umongameli welizwe uthethe isinqumo sokuthi bona iZimbabwe izaba umngami wamazwe wonke, ayifuni ukuthi ibe yilesitha ngitshela sinye. Yikho ubona ethethe uhlelo lalolo lokuthi bona engage and re-engage. Xa ngithi engage sithi abanye mhlawumbe bethi ngazalani nabo sidinge ubudlelwane nabo. I-re-engagement ilabo ebevele sizalana nabo kodwa sakuthi sesingasazwanani. So sifuna ukuthi sibuyele bengayo bakithi nayoyo asikhulumeni umlotha sibuyele sithizwane njalo njengankulumo besikwenza makuqala. Manje pho laba sebetshengisa-ke lokwana thi ngesingizi i-big brother mentality yokukhuluma nje yibhuli inoloko lokwana nje ukuthi wena ufuna ukuhlukumeka njeti utshengisele kona wena ulamandla ukuthi ungayenza ngitsho layilala yini oyithandayo.
Umnumzana Joseph Chuma ulilunga lezano PF esixoxelaye ekobulawayo. Usuqalile umhlangano omkhulu kwelemelika owe US Africa Leaders Summit owenzelwa esigodlweni selizwe leli ese Washington DC. Lapho umongameli Joseph Biden okhangelelwe uxoxisana lenkokheli yezwekazi le-Afrika kusasa ngenhlelo ezichiyeneyo ezigoqela ezombusazwe, ukukhudumala komkhathi, ezempila kahle, ukuthuthukisa umnotho womhlaba wonke jikelele lokunye. Intatheli izindaba yethu uGibbs Dube usemhlanganweni lo. Hello Dube, kunjani?
Yebo makumete, unjani khona ngapho?
Hayi, imimpijana. Sicela usitshele ukuthi kuhamba njani emhlanganweni we-US Africa Leaders Summit.
Ye, okumanje makumete kule mihlangano embalwa iqale namhlanje ngo-7 ekuseni. Singathi ke okuqala umhlangano lo ubizwa ukuthi African and Diaspora Young Leaders Forum. Lapho kukhulume khona abantu abatshiyeneyo okuqela omunye odabuka kwele Zimbabwe kanye lo mnumzana Anthony Blinken umabhalane omkhulu obona ngokudlelana lamanye amazwe wakwele Melika. So kuningi kakhulu okukhulunywa emhlanganweni khona ngale kukhanya zani uyaqhubekela phambili umhlangano lo kuze kutshaye u-4:30 PM namhlanje. Kuzobuya-ke nxa sikhangele okunye magumede kulo munye njalo umhlangano olwenhlanganiso ezizimeleyo kuzobuya njalo lomunye kuqakatheke kakhulu osuwenziwe we-African Growth and Opportunity Act kumbe i-AGOA. Lokhu-ke ukuthi abantu baxoxisane ngokutshala imali njalo lokuthenga lokuthengiselana. Kuzobuya njalo omunye we-Peace, Security and Governance Forum usanda ukuqala khona manje magumede. Ye, asiqhubekele phambili magumede.
Sizokuthiwa kulezi phathamandla zakwele Zimbabwe ezisemhlanganweni lo, usitshele nje ngamafitshane ngakho.
Ye, ngikhuluma nje khona manje lokhu ngokuqala ukuthi abeZimbabwe bazingene emhlanganweni onje. Kulo mnumzana Frederick Shaba osemhlanganweni lo yena-ke uphethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe kwele Zimbabwe. So abantu beZimbabwe abakakhulu abakubandla kezanu PF bajabule kakhulu ukuthi labo sebengena phela umhlangano onje. So sikhuluma nje-ke khona manje bangenangena imihlangano etshiyeneyo yokunye-ke khonokho kukhangela ngezempilakahle okhangela nge-climate change kumbe ukudumala komkhathi. Kuzobuya ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe lo manje leZimbabwe ikhanya ngazani kulezi phathamandla ezebandla lezanu PF ezilokhu ziphansi kwezijeziso zenotho. Siyakwazi ukuthi ezinye zifakwa izolo izijeziso lezi bayakhonona besikhuluma labo loba bade bengafuni ukuthi baphumele phandle bekhulume sibili besikhathisi sokuningi besithi lokhu kungazani kuyasinda. So-ke nxa sikhangela futhi njalo ukhona omnye umhlangano okuqakatheke kakhulu magumede wenzakala khona manje uwakhona ukuthi-ke ukuhambelana lezempilakahle kunjalo magumede kholo manje.
Dube, ungathi kuyini okukhangelelwe ngabantu beZimbabwe abangene lumhlangano okwakuqala selokhu kwasungulwa nguhulumende weMelika?
Ye, kuningi kakhulu magumede. Okunye-ke okungani ele Zimbabwe lukukhangelele ukuthi balungise ubudlelwano babo lele Melika. Nxa ngikhuluma ngalokhu siyakhumbula ukuthi kulezijeziso zenotho ezanda kukhuluma ngazo ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF. So-ke kukhanya lokhu behlaba umkhosi sibili okunye okumangalisayo bathi akwesule kulokhu sebangena phela laku-SADC bangena laku-African Union ngezinye indawo bekhuluma ngodaba lolo. So kuzobuya njalo lokuthi kambe kule mali engangena yini ezempilakahle. Sizwile-ke ukuthi umongameli Joseph Biden uthi uzanika izwekazi le-Africa imali eningi kakhulu yokulungisa izimpila kahle njalo lokuthi ke kulwisana lokukhudumala komkhathi. So ke elizibabo likhangelele ukuthi engxenye ingathola kuyimadlana nje ukuthi lithuthukise singathi ke inhlelo ezijiyeneyo. Sikhuluma nje le Melika khona manje Magomede, akutsho ukuthi akulikula mali engena kwele Zimbabwe. Imali engenayo evela kwele Melika khona manje yimali leyo engena ihambiswa ke kunhlanganiso ezizimeleyo. So ngathi ke kunjalo Magomede.
Hayi, siyabonga Dube. Umntumzana uGibbs Dube uxoxele unkosazana Blondi Ndebele osemhlanganweni lo. Ake sizweni ukuthi uthini uMandebele.
Umhlangano we-climate change uqakatheke kakhulu, sesikhangela kakhulu ukutshintsha komumo womkhathi kulezi nsuku kumbe iminyaka le edlulileyo ngendaba ze-climate change kumbe ukutshintsha komumo womkhathi. So kuqakathekile kakhulu ukuthi amazwe especially i-US le-Africa bekhulume kakhulu ngendlela i-climate change esi-affecta ngakhona, kuphinde kubuye lama-solutions okuthi kungalungisiswa njani ukuthi ama-generations azayo, izizukulu bezizukulwane zenelise ukuthola i-environment yethu sese-right ukuthi besikwanise uku-adapta to i-environment etshintshayo njalo. So kuqakathekile ukuthi sikhulume ngakho, sixoxisane ngakho, sikhangele izindlela zokuguqula or ukuthi abantu bekwanise ukuthi belungisise izinto abangazenzi kuhle eziyizo ezitshintsha umkhathi ngalesi sikhathi siya phambili.
Siyabona ukuthi-ke kulabantu abatsha abaningi abathi okunye lokhu ukuthi umkhathi uyaguquka, abanye balandaba lakho, kodwa-ke kube labanye abaningi kakhulu abazihlupha ngakho lokhu. Ubona njani khona ukuthi abatsha kumele benzeni ngakhonokho?
Mna ngibona ngani abantu abatsha kumele bephatheke kukho kakhulu kakhulu, ngoba yibo abasesele kusasa ethile ukwedlula abadala. Yibo abasayenza abantwana, abazukulu, abamelele izizukulwane. And ukuphatheka kwabo namuhla kuyancedisa kakhulu ukuthi abantwana ababuyayo kumbe izizukulwane ezibuyayo ngaphambilini zenelise ukuthola umhlaba ongcono, umhlaba okwanisa ukuthi ubaphilise ngcono, umhlaba ongasoze ubabulale. Sesikhangela ama-effects a-climate change ashiyeneyo, sesikhangela ama-floods ayenzakalayo kwezinye indawo, sikhangele ukutshisa kakhulu kwelanga ekubulala ama-crops, sikhangele kakhulu into eziningi ezishiyeneyo. So kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu abatsha abasaselegazi eligijimayo bekwanise ukuthi hlanganisa iy'ngqondo zabo bonke, khangele ama-solutions to i-problem le esilayo, because nxa sesikhangele sesisiya phambili i-future yabo ne-future yezizukulwane zabo iyaba-destroyed. Lami ngingumuntu omutsha ngibone kuqakathekile ukuthi kumele ngi-attende i-session leyi e-climate change ukuze lami ngibonisane labanye, kumbe lami ngifaka owami umbono ukuthi ngibona ngani kungayenziwa njani ukuthi si-reduce ama-effects awe-climate change emhlabeni jikelele, especially e-Africa lapho esisuka khona. Sesikhangele lokuthi ama-resources ethu malutshwana, asilafula mathuba okuthi sikwanise ukuzincedisa sodwa. So kumele sibe sidile le-root cause of i-climate change lokuthi sikwanise ukuthola indlela zoku-adapta sisiya phambili.
Lo ngunkosazana Blondi Ndebele odabuka eZimbabwe osemhlanganweni we-US Africa Leaders Summit ubexoxa lo Gibbs Dube ese-Washington DC. Silokhu esilayo uDube. Dube Mthembo ukhona?
Yebo, ngikhona Magube.
Ake sizwe ukuthi kusasa kuzahamba njani emhlanganweni lo.
Ye, kusasa-ke kulo mhlangano oqala silokasa ngo-8 o'clock ekuseni we-US Africa Business Forum. Lapho-ke kukhulunywa khona phela ngokuthi kambe kumele kulungiswe njani i-infrastructure ye-Africa, njalo lokuthi abantu be-Africa banikweni phela. Phela kuningi kakhulu abantu abakhangelele ukuthi baza kuthola emhlanganweni lo. Okunye njalo kuzakhulunywa ngakho ukuthi-ke ezokulima kumele kwenziweni, kambe le Melika linganika yini imali yokuthi kuthuthukiswe ezokulima. Kuzobuya njalo-ke kukhulunywe ngakhona kuphela i-technology Magomede, ukuthi nxa sikhangela i-advanced technology kambe kungenziwani ukuthi e-Africa nxa uMagomede lima khona ngale masimini enkayi ulakho yinto asebenzise ama-apps into ezinjalo ongalungiswa-ke ukuthi-ke achaye kuhle inala. Kuzobuya-ke kuzathi ngo-1:30 PM kusasa upresident Joseph Biden nguye phela ozayethula okuthiwa yi-keynote address. Uzakhuluma-ke esetshela abanye bakho ukuthi hayi khona lapha phela kwele Melika sibona ngani kunje kunje kunje. So kuqediwe konke lokho-ke kusasa singathi sokuphethwa kuzaba ke phe le dinner anti phela kumele bake bekhemze kancane bake bedle nje ngomgomedi ezivele emlonyeni ama free antonje phela ukuthi bakholise bebonke ndawonye phela abanye babuye labo mkabo abanye babuye labanye nje singeke sachamba ukuthi kumi njani kodwa ke ngingakaphoni konapho ngikutshela ukuthi ke abantu abaningi abacela ukuthi bebuye lapha ba 49 African countries bavela ku 49 African countries njalo kulabo bomongameli abatshiyeneyo ababuyileyo abangabuyanga ke bathume abanye kodwa kulamanye amazwe ayi 5 kodwa hayi lapha lingagqoka imelika ngoba lisahlameza ilungelo likazulu sokunjalo ke magumede ibona zani sesishayeleke lamhlanje
hayi siyabonga kakhulu Dube sizaxhumana lawe njalo kusasa. Kube lomkhosi wokukhumbula umuyi umnumzana Ndabaningi Sithole owaba ngumkhokheli wakuqala webandla leZimbabwe African National Union ZANU njalo waba ngomunye wabakhokheli bonsundu abaqalisa umzabalazo wempi yenkululeko. Lumkhosi wenziwe izolo ntambama. AbeNdabaningi Sithole Foundation bahle bathatha leli thuba lokwethula ugwalo lukaSithole lwesibili oluthiwa African Nationalism. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume kulumbuthano bebemtshayela ihlombe uSithole bemncoma ngokuzinikela kwakhe empini yokukhulula leZimbabwe langokubhala imbali yale impi kubhuku lakhe. uSithole waloba ugwalo African Nationalism ngomnyaka ka-1959 ngesikhathi abantu abaningi bengazwisisi ngezombusazwe. Omunye walaba abakunhlanganiswe Ndabaningi Sithole Foundation unkosikazi Sekai Holland uthi uSithole wenza umsebenzi omkhulu.
Singabantu nje abahlanganiswe liqiniso, hayi kudala dala sibuhlungu sibili ukuthi kanti umuntu onguyena owapha not just Zimbabwe iAfrika yonke thina ke abadala. I was 80 yesterday, I turned 80 years old. Unyerere umwalimu, every time he spoke, he would say, until I read African Nationalism, I did not understand the unity of Africa.
Uqhubeke esithi bayathokoza ngokuba umongameli Mnangagwa unikeze uSithole inhlonipho eqhawe lesizwe.
You remember eLusaka, when the nationalists were now released after 10 years in prison, ukuthi then uMgabe arrived noNyagumbo. And if you remember, Unyerere said, umwalimu, we don't know Mugabe. Go and bring Ndabaningi Sithole, the president of ZANU. That's who we know.
Indodakazi kaSithole, unkosikazi Sifiso Sithole Baro, uthe bayathokoza ukuba uyise usekhunjulwa esithi lokhu kumele kwenzelwe amaqhawe onke aweZimbabwe.
Siyabonga kakhulu ukuthi sebabonile ukuthi baba naye walilwela leli ilizwe. Baningi labalilwela. Kuzondana kwabo, kwabanye bamzonda akusizanga lutho. Kwabuyisela ilokhu zeni emuva kakhulu.
uSithole wathetshelwa yingwe ngomnyaka ka-1920 mhla ka-21 Ntulikazi abazali bakhe ngumnumzana Jim Sithole oShipinge nonkosikazi Siyaphichuma oNyama Endlovu. Wabhubha ngomnyaka ka-2000 mhla ka-12 Mpalakazi. Wangena kwezombusazwe engumphathi sikhwama webandla le-National Democratic Party njalo waba ngumgcini sihlalo webandla leZaphu. Wayengumfundisi webandla le-United Church of Zimbabwe UCZ efundele ukuba ngumfundisi kwelemelika. Kuthe ngesikhathi ibandla leZANU libunjwa waba ngumkhokheli webandla leli. Wasekhitshwa ngomnyaka ka-1975 ephuma ejele lapho ahlala khona kweminyaka elithumi ebotshelwa umsebenzi wakhe wezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga edale lePhalamende eSouth Africa namhla avotele ukuthi kungasungulwa uhlelo lweimpeachment olungabangela ukuthi uMongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe axotshwe umsebenzi. Kucala aletheswayo lokuthi wephula umthetho kudaba lokuntshontshwa kwezigidi lezigidi zemali zamadola eMelika epulazini lakhe ePhalaphala. Lokhu kwenzakala sokusele amalanga ambalwa ukuthi kusungulwe umhlangano webandla elibusayo ele African National Congress lapho okuzadingwa umkhokheli omutsha walelibandla ongunye ozancintisa kukhetho abavotele ukuthi ahlale babikwa bengamakhulu amabili lechumilane 214 kwathi abakade befuna xotshwe balikhulu lamachumi amane lasitshiyangalombili 148 ababili abavotanga ibandla elibusayo ele ANC yilo elilamalunga amaningi kuleli dale. Intengo yamandla egas ekhitshwe lugatsha luqondisa ukuthenga kwamafutha ezimota olwezera lokhu inganeno nxa uqathaniswa lentengo yayo ngesikhathi esifanayo ngomnyaka odluleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uyamukele ngenjabulo intengo lezi laloba ekhonona ethi ilokhu iphezulu. Izera ithi igas izathengiswa phose ngamadola amabili eMelika, idola 83 cents kumbe phose yenkulungwane lengxenye yemali yakuleli i-$1,208.58 kukilogram eyodwa. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi lintengo lokhu isinda iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihola ngebond.
Sizakhumbula ukuthi abantu abaningi eZimbabwe bahola imali ngamabhondi, bayizuza ngamabhondi. Ngakho-ke ukuguqula imali yeZimbabwe iye emalini yaseMelika sekudinga imali eningi kakhulu abantu abangayizuziyo. Ngakho kuza kusho ukuthi uma bezathenga lezi zinto okufanele ukuthi bazithenge, bamele babe le mali eningi kakhulu 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 kulaleyo kade beyisebenzisa nyakenye. Okuyinto ebabangela ubuhlungu lobunzima obukhulu ngokuba bengayizuzi leyo mali.
Omunye wabathengisa igasi emkambo, umnumzana Lethubuhle Maphosa, uthi ukusilela kwamandla kagetsi sokubancede ukuthuthukisa ibhizimusi yabo.
Kulezi nsuku ungcono ngenxa yokuthi magetsi abehamba. Kodwa abantu babelokhu befila igasi encane, umuntu ebuyeza ukuthi 1 kg, 2 kgs, awuinto kuyabe kusokunganomsebenzi wakhona mningi. Kodwa ngabe kumbe babuya bezofila igasi, umuntu efilisa 10 kgs kuyabe kungcono. Kodwa-ke kulezi nsuku ubungcono bakhona ukuthi asilali umuntu engatholanga mali ngenxa yokuthi banivele abantu babebuyile. Ngaphandle nxa ungelayo igasi yakhona yikho suka kubelekile problem khona. Kodwa nxa ulayo igasi lamatanki akho aneleyo uyalala uthengisile njalo.
Unkosikazi Sanele Mguni, isakhamuzi sakobulawayo, uthi bakhangelele ukuthi nxa intengo yehlile ingasileli njengakweminye iminyaka.
Singakhangela isimo esikiso esokuhamba kwamagetsi khathesi, bekufanele ukuthi kube khona okwenzakalayo ngentengo yegasi ngoba iningi selidanela kiyo. Siyananzelela futhi ukuthi kweminye iminyaka iyabe idula futhi ihlupha ukutholakala. Siyathaba nxa intengo yehlisiwe, sikhangelele ukuthi ingasileli njengakweminye iminyaka ngesikhathi sekhefu.
Unkosikazi Zanele Phiri, ingcwethi kwezomnotho, uthi intengo yegasi ilawulwa yokudingakala kanye lokuzuzakala kwayo, njalo lonyaka intengo ibingakhuphuki ngesibanga esikhulu ngoba ilizwe leSouth Africa eliyilo elithengisela eZimbabwe kalivalanga ukuphekwa kwegasi okwesikhathi eside.
Iprice yegasi, it has been relatively stable ngenxa yokuthi ama-South African plants awegasi this year they closed for a short time. That's why the price of gas it's increased in April to $2.32. Because if you let's see what outside the country, so Izera it can regulate the price, but the price is determined by the supplier, like where we get the gas.
Iningi likaZulu emadolobheni lisebenzisa amandla kagetsi, njalo yiwo angathi alentengo enganeno. Kodwa kusukela lapho kuqala ukucitha kwamagetsi, uZulu seDaniela ekuthengeni igasi ngoba inkuni lazo zingatholakali. Kuviki edluleyo, ikampani yeZETDC ikhuphe umbiko isithi uZulu uyikweleda imali engaba izigidi ezilichumilane zamadola eMelika. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
singakehlukana izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Usuqalile umhlangano omkhulu kwelemelika owe-US Africa Leaders Summit owenzelwe esigodleni selizwe leli ese-Washington DC. Siligqibeke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngugeyino kumete sayidi.
Potsino kupa yinawu muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.